abantu bafuna ukuthi babone ukuthi ulethemba yini nxa befuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe. Yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe abantu bazazithola njani, bazivuyisele lapho ezivela khona. Njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphansi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulo msebenzi omningi kakhulu okuthi abachasisele ukuthi kuyini owenzakalayo lapha.
Umongameli Mnangagwa kanxuswanga emhlanganweni yosebhilithani ele Zimbabwe lingabe likhuthile lapha yini?
Kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangelwe ukuthi ingene kukhumuni wayo. Ukunganxusanga kwababa uMnangagwa kuthembe ama-signals okuthi iZimbabwe ngokwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela i-South Africa uRamaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona. Kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona kwe-Bhilithani nxa sigele ngeZimbabwe babona njengani ulokuhlukuluzwa kwabantu ulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment. I-Commonwealth bit yakhona ungani izaba loduko kakhulu.
Nxa sesikhangela konke lokho, ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani?
Uloduko sibili ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumende engatshintshanga ama-policies. Nxa kuyukuthi uhulumende kakhangelanga lokho uthi azenze njani ukuthi ancedise abantu abase-ground, abantu abakhangelane nama-floods, abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe, i-economy yethu izehla ukwedlula okukhangelelwe yi-World Bank nohulumende.